udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu uZulu weZimbabwe oluyidaba oluyilo oluhluphayo. Ngakho ke youth isithe yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kanti kuyini isinto okuhluphayo kwethilekisa uhulumende. Kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wepati ukuthi bethi lona lalukhangela lubone ukuthi kulezinto ezimele zenziwe kodwa ke kulutshwana sokwenziwa. Mina ngivumelana labo kakhulu ntanga, ngivumelana nayo iyouth ukutheni yiyo indlela abamele babe yibo abafukayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo mele belise bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumende. Uhulumende uyazilandelela zenezo zinto esavumelanayo ukulwisa i-corruption. I-corruption lelilizwe kakhulu. Silo dubo nje olukhulu lolo ludubo silalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. Abanye phakathi kwethu bangingcolile phakathi kwethu. Khonapha phakathi kwethu kuzamtipu abantu bangingcolileyo abanye bakhona. Kuye mdili kuye kuzamtipu kumabandleni umuntu kulabantu bangingcolileyo. Okumele konke lokhu kulungisiswe ukuthi kulwiswe kakhulu i-corruption phakathi kwethu.
Ukuda kwaseta Gwirei ngumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Njengoba abasakhulayo be-ZANU-PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo, kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezenkohlakalo lezi?
Mina kangithandi ukuthi ngivale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani. Mina ngithanda ukuthi ntungamela sikhulumeni nge-corruption ontanga nxa sebebonile khonokho abakubonileyo kabayihambise kwizakhi. Izakhi igijime layo ihlolisise kuhle ukuthi kumbe umngani kabani. Vele mnangu angubali vele lokho ukuthi ubani ngumngani kabani, ubani ngumngani. I-corruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumngani kabani. Akula muntu ongaphezu komthetho. Wonke umuntu nesisekelo sombuso esikhona elizweni, wonke umuntu ungaphansi umthetho, wonke umuntu ungaphatha umthetho, umthetho ungaphezulu kwa wonke umuntu. So akula muntu ophezu komthetho kwelizwe lethu leZimbabwe. Yalo ukuba ngumngani kukabani kumbe ungaba umngani kapresident kumbe ungaba umngani kabani akukutsho ukuthi noma ungadala amacala kumbe uyenze okunye kuyakutshiya umsulwa.